Kusethusile kakhulu njengabantwana bezimbabwe ukubona umongameli welizwe esithi gali evakatshele imuseum etshengisa ngodlame olwenzakalayo abantu bebulawa abomhlobo wesitutsi ngomnyaka ka-1994 vakale sibona kakhulu owenzakalayo esithi akumelanga wenzakale ngumandlalo ukhakhama awenzileyo yibo kambe thina sithi isilungu kuthiwa-talent begins at home. Sifake ahlala lungise ezimbabwe ijonga lokhu sirayindilalo lufike emapetolweni kwenziwe indlela irwanda owenza ngakhona sithemba yabhe kukhuluma yangakhulumi nje njengoba evakatshile wafika ebekhuluma into esenhliziyweni yakhe sesikhangele-ke ukumbona ethendiwa ekhaya ezimbabwe ukuthi engafika enzenjani edaba legugurawundi ludaba sekumele lukhulunywe lulungiswe lufike emapetolweni abayenza lesi senzakalo ububi lobu lawabantu bakheziswe indlela okumele bahleziswe ngayo kukhonisane umlota lapho kumele kuyehliseke khona izihlobo zemuli zalaba ababulawayo kwenziwe umhlolo lapho kufike emaphethelweni
babuchuma nansi indaba
right ngiyabonga kakhulu. Angazi ukubana nxa umalumane uNdlovu esithi ubangele umongameli efika kwi-memorial site eRwanda ukuthi omali siyabona kuyini nqambe esenza into elobolo yinto yokuqala leyo. Okwesibili, indaba yeRwanda yalungiseka lula ngoba wonke umuntu wabuya etafuleni bahlala phansi balungiswa kungayenzwanga kanothi kona i-side show kumbe lokana okwenzela ukuthi imbonani kumbe okwenzela ukuthi kona umuntu vele uyabezele enenjondo yakhe engafuni ukulungisa kodwa efuna nje ukubana kube le-controversy ethize abanye kuyilaba abenza imali ngodaba olumhlungu olunjengolwebugrawund olwenzekala lapha esikwaziyo sonke sizilamininje sibe zihlobo ezathabalalayo ngesikhathi sona nesiyami manje thina nga udibo lokuthi kodwa sine-opposition engafuni ukulungisa kodwa efuna i-grand stamping ngezikhathi zonke ngoba kathesi sikhuluma kunje ngesikhathi zikababa umgabe nayisho resinpic siyakwazi ukuthi udaba lwebugrawund njalo ungakhulunywa vele lamsentaza vele ungazama ukhuma udaba lolo vele kuthe kube ngokuni kodwa umongameli lo okhona othina buya wathi babita sihlale mphansi asikuvulela into loku sikukhulumeni kuhle sisikucungule sibone ukuthi kona kathi singabamba njani sifike nga ngiyakhumbula izikhathi eziningi ebuya khonapha kobulawayo efika estatehouse laphana enisa ama-stakeholders athiyethiyeneyo izinduna abezinkolo ama-social leaders kugoqela ezini ama-opposition leaders ukuthi bakethi udaba lwalebugrawundi silubambe njani silukhethe njani.
Baba uNdlovu, nxa ngimthola kuhle lapho ubaba uChuma uthi lina njenge-opposition lidla ngodaba lwegugurawundi lithanda ukusola uhulumende umnankakho lalapho kungela sidingo khona.
Umntwana owazalwa ngabo-80s usengukhulu kathesi sowakhe umuzi funa lo mntwana akhele waba labantwana. Abayenza imbonani ngibona laba abangalungisisi udaba lwegugurawundi sekugwana iminyaka engama-40 kathesi. Okokuthi nga bangabantu abafisa lolu daba lulungisiswe ngakudala lwalungisiswa nga kuphela muntu okhuluma ngalo okwenza sebelokhu sikhuluma ngalo abamele amalungelo kazulu bekhuluma ngalo abazombusazo bekhuluma ngalo ukuthi alukalungisiswa kodwa kulolu daba olulokhu lumqoka alukalungisiswa yikho nalungalungisiswanga abantu kabakhulu ukhuluma ngalo kulomhlanganiso ezinkezulu ezincedisayo umphakathi wokulungisisa lolu daba bahamba bafaka bakwakha ngalebhalade wabuya uhulumende wezanu uphile foka mnankadana lo bekhale egali wazodiliza amaplati lana ababewayakhile. So olembonani ngubani ngephakathi kwalaba abathi lolu daba lulungisise lalaba abayibo ababulala abantu sokule-4 years lokho esengakulungisisa.
Babachuma ngamafitshane akuyibheda
njengoba ngithile mina ye emuva ngale akubanjwanga kuhle kwento lokho sukela vele ubaba uNkomo ebiza indaba ye-unity ngo-1987 sibambana sonke izaphu sibambana nezami jongo akukhulunywanga kuhle izinto yibo bona abanikazi bendaba naleyana baze bazihambela bonke kodwa impenhle ukuthi kona just because into ezazingenze kuhle emuva akusakho ukuthi mangishabela ngenze ngihle namhlanje. So yikho bethi bona abasizizi better next than them. Yikho engikushoyo mina bona ufunde lo musha okhokhela ngoba umlandaza. Usezamile indlela zonke ukuthi bakhe bazikhulumisa nini.